Siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuMfumfu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ukuswelakala kwamandla amagetsi kuqhubekela phambili elizweni iningi lisithi liwathola okwamahola ambalwa ebusuku kuphela nsuku zonke. Abantwana ababili phakathi kwabathathu abalimale engozini ebulale umphathisikolo weZimbabwe obekhokhela isikolo se-Indianapolis Junior Academy khonapha eMelika kumaviki amabili edluleyo sebephumile esibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuswelakala kwamandla amagetsi kuqhubekela phambili elizweni iningi lisithi liwathola okwamahola ambalwa ebusuku kuphela nsuku zonke. I-Studio 7 ikhulume labantu abachiyeneyo ezigabeni zelizwe yasethulela lolu daba. Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawa yiProgressive Residents Association uthi abantu bathwele amagabha avuzayo ngokuswelakala kwamagetsi.
Abantu bazimisele amakhandlela, abanye bebasemlilo phandle, abanye sebebongukuhlala behlapha akuyela khona. So yiyo sokuyi-attitude yabantu. Thina singathi izesa njengoba phela unanzeli yathi senza lokuthi ayi-prepaid uqala ubhadale. Sibona ngathi akukuhle ukuthi sengibhadele imali yami senhla afungela amagetsi. Surely izesa ngaya kuplana kudala lokhu yakwazi ukuthi bazafika kule situation abakini.
Isiphathamandla se-Combined Harare Residents Association unkosazana Beatrice Ngwenya uthi le Harare uhlupho lolu lubhahile.
I-challenge lokwanisayo ukuthenga ugasi yathenga. Kodwa angiyakwazi ukuthi umumo welizwe kwamanga kahle. Imali yokuthenga isikuni kayitholakali lula. So abantu babethi lokhu yabe bekukwanisile abakwenzayo. Nxa kuyukuthi imali kayikho, umuntu ahle apheke ebusuku. Omama yithi esesithwele nzima.
Siphinde saxoxa lomeli weBinga South edalele ePhalamende umnumzana Joel Gabuza olilunga lekomiti ebona ngamagetsi eMines and Energy Committee kuleli dale.
So amagetsi ngahamba nemtshini epumpa amanzi yabesicitshile. Ngiyakhumbula sibili ngike ngavakatshela i-Growth Point eBinga ngivedlulele. Abantu batshele kumbe 3 days bengela amanzi. Lapho kuyavulelwa khona amagetsi kumbe vule ebusuku laba bapumpa amanzi yabe sewe-chayizile. Even nxa bethi bapumpa uyathola ukuthi ilanga lonke amatenki yabe se-MD kuyathatha isikhathi ukuthi kuyagcwalisa amatenki esupply amanzi e-MD.
Ukhansila Maria Ndlovu ka-Ward 20 wo-Chief Nkalakatha eNkayi usichasisela okwenzakala esigabeni sakhe.
Uhlupho lukhona sikulelwa kucitsha kwamagetsi. Bayagijima bayethenga inkuni kujubhethi laphana kule jubhethi hardwood venta laphana kuganyulwa abagamulisa igodi babe belokhu bethengisa-ke okuzinkuni okungamaplanka. Yikho kubancedisayo ukuthi babe bebasa amanzi bancedwa izibhorane ezagejwa zilihlelo okokuthi ngabe kayisikho futhi angikwazi ukuthi enkayi ngabe kuyini.
Lanxa isiphathamandla senkampani yezesa umnumzana Fulat kwaSira isithi udubo lolu lubangelwa yikuswelakala kwamanzi edamu leCaribe, umnumzana Gabuza ongowebandla leMDCT uyakulandula lokhu.
Udubo esilalo emagetsini kutshengisa ukuthi one aselabo manjinela abakwazi umsebenzi. Ngesivele sikwazi ukuthi ngokukhula kwe-economy, ngokukhula kwama-sektra akhwayo lama-towns abantu besakha izindlu, vele amagetsi kuyabe kuhamba esilela and i-government kafakanga uhlelo. Akunani lokuthi kule Caribe kuhlala tuza no-Caribe amanzi akhona emfuleni. Ama-turbines athatha amanzi athathela phansi ukuthi amanzi malutshwana kumbe maningi. Sike saba lama-drought asikaze sibone amagezi ecitshwa ngokuthiwa ngoba semalutshwana akaze kwenzakale lokhu.
Iningi lithi likhathazekile ngokubhidlika komnotho elizweni okusobala ukuthi kuqhubekela phambili njalo alikwazi ukuthi ikusasa iliphatheleni kuleli lizwe. Abantwana ababili phakathi kwabathathu abalimale engozini ebulale umphathisikolo weZimbabwe obekhokhela isikolo se-Indianapolis Junior Academy khonapha eMelika kumaviki amabili edluleyo sebephumile esibhedlela. Umnumzana Norris Ncube wabhubhela engozini yomota lomntanakhe oleminyaka elitshumi lambili uJoshua lomzukulu wakhe uMaleya Siziba obele minyaka emhlanu yokuzalwa. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli semuli yakwaNcube, umnumzana Muzi Ncube.
Ababili sebaphuma esibhedlela sebengconywana kakhulu sebegijigijima labanye abantwana lapha endlini. And lo nguDion Masima Siziba, lo Anita Nkomo, uAnita Buhle Nkomo, yibo abaphumayo esibhedlela, hayi sebesizwa ngcono kakhulu, badlaladlala labanye. Lo manje lokho ebelama icast lapha esandleni lwaqamukayo uAnita and uMasi ukuma uhamba ngama-crashes, but hayi baya bangcono kakhulu sibili. And oyedwa lo owasala esibhedlela uJesse oyintombazana ithwini lika lo omnye owatshona lo Principal Ncube, wenza isejari, wahamba kusejari last week, early last week sometime, actually it was this week sometime, and isejari yakhona yahamba kuhle kakhulu. Kazi esuzwayo ukuthi ukuba lokungcono kakhulu, njalo sekwanisa ukuthi afithizele izandla zabantu nxa bezombona ukuthi acknowledge ukuthi uyezwa ukuthi bathini abantu abazombona nxa bexoxa laye.
UNcube yena lo mntana wakhe bangcwatshwa nini?
Ya, uprincipally Ncube kanye lo mntwana wakhe obeliphahla uJoshua, lo Maleya Siziba, bonke babekwa namhlanje ngesonto lapha e-Indianapolis, Indiana.
Lowo ngumnumzana Muzi Ncube, isikhulumeli semuli yakwaNcube, ubekhuluma icingweni lontungameli Inkomo e-Studio 7 ese-Indianapolis khonapha eMelika. Uhulumende usekhuthaze abe-Simas Medical Aid ukuthi basabalalise inhlelo zabo zaneliso yokutholwa yilabo abaphila ngendlela zokuthengisa, osokuyilona uhlangothi oluphilisa iningi. Besithi ngoba engenza njalo kuzaphathisa ukuba luqakathekiswe lolu hlangothi njengolwabaqhatshiweyo kumankampani ngokuya kwesikhathi. Intathe zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo wezempilakahle uDr. David Barrenyathwa wenze inkuthazo emkhosini wokunanza ukufikisa iminyaka engamashumi ayisikhombisa selokhe linkampani yasungulwayo. UDr. Barrenyathwa uthi nxa zingaba khona inhlelo eziqondana lalolu hlangothi kuzaphathisa ekuthini umuntu wonke anelise ukuba athole ukuphathiswa ngendleko yokwelatshwa i-medical aid, kungabi ngumthwalo lapho esegula kumbe ukugulelwa. Umgcini sihlalo we-board yeSimas umnumzana Modikai Mahlangu uthi abenkampani le bazimisele ukwenze lokho okufiswa nguhulumende.
Into evele esiloko siyikhangela nje ukuthi informal sector ihlupha ngakho lokho ukuthi isinformal. Ngakho kumele uyidinge, uyizuze, uyizwisise ukuthi isebenza kanjani ukuze ulungise ama-products aqondene labo.
Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo kule nkampani umnumzana Vulindlela Ndlovu uthi ngumbono omuhle, kodwa kunengi okusamele bakukhangelisise anduba benze okucelwa nguhulumende.
Siza kuya phambili silokhu esikhangela ukuthi singakwenza kanjani lokho, but ubuzima yibona lobo ukuthi kuyinto entsha kithi.
Babikwa beyisilinganiso sokulitshumi ekhulwini 10% kuphela abanelisa ukungena kunhlelo zama-medical aid elizweni. Uhulumende uthi isilinganiso sokungamashumi ayisitshiyagalolunye ekhulwini 90% sabantu elizweni ngabangaphatheki kulezi nhlelo ngezizathu ezimbalwa, okubalisa ukuba iningi labo kungabaphila ngokuthengisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Inkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama ngontungameli Inkomo. Lamhlanje ngixoxa lo Kimberley Bebe ofunda ekolishini le Coventry University kwele Bilithani. Ng Ngiyakwamukela kuhlelo Kimberly.
Ngiyakwamukela linjani?
Hayi siyaphila kunjani eNgilandi?
Kurayithi ufuna umqando kuphela, at least kungcono ngoba kuna heat wave.
Hayi umqando isikhathi sawo. Asiqale ngokukhangela amazwi kamphathi ntambo obona ngokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho umnumzana Patrick Shiwawo. Yena othi umgabe ngumuntu ofunde kakhulu njalo ole degree kwezenotho. Ngalokho akula muntu ongamtshela okokwenza ngodaba lokuvuselela umnotho welizwe. Ulubona njani lolu daba?
Amazwi lawa ayangidanisa kakhulu sibili ngoba ngiyamangala ukuthi umuntu unesibindi sokukhuluma into enjalo. Khona khangela ukuthi iZimbabwe umkhonomi wangkhona vele awuphathekanga kuhle, ulimele kakhulu njalo ubolile. Kodwa umuntu abesekhuluma amazwi anjalo kuyazikhangela sibili ukuthi ngumuntu nje oziphuphelayo, okhuluma into engekhoyo njalo ngumuntu ololutho afuna ukulufihla nje kuphela.
Kungaphi lapho obona umgabe sehluleka khona?
Umkhonomi weZimbabwe sisakhula singontanga usuthiyene kakhulu kulalapho khona kathesi. IZimbabwe sasiyazi ililizwe elirayithi kakhulu, okudliwa khona abantu babetshayana ngokudla njalo abantu babenemisebenzi behola. Kodwa into emangalisayo ukuthi nje emalangeni lawa kuqalisa year 2000 sesibona ukuthi sokuthiyene kakhulu, abantu abasenamsebenzi, sokulendlala njalo into sezithole kanzima. Ukuqala sasijayele ukubona ontuthu zithunqa, abantu behamba emandabe siyasebenza, kodwa kathesi intuthu azisathunqi and abantu sebekhala ngomsebenzi. So mina ngiyasola kakhulu umkhonomi ukuthi kukhaya kule nkinga la. Waye abantu bengasatholi umsebenzi njengakudala, waye abantu sebedubeka sebekhalakhala ngemali. Njalo ungakhangela lezi mali ezifunakalayo ezama-school fees ebazalini, abazali abanamali angikhona. So mina ngiyawusola kakhulu umkhonomi weZimbabwe. Ngibone ngani kulimele sibili, ngibone ngani kule problem okumele kulungisiswe steriki.
Asikhangele uhlelo lokuthuthukisa abensundu kwezenotho olwe indigenization. Uyalusola kumbe uyalusekela?
Indigenization leyi angiyayisola kakhulu ngoba ungayikhangela. Why indigenization leyi ikhanye ngani ngeyabantu abe certain party kuphela, abe certain political party kuphela, I include wonke amaZimbabweans jikelele. Uhlelo lolu futhi andluzisise futhi ngiyalusola, kukhanye ngalezi hlelo labantu bezanu-PF kuphela nje.
Kodwa loqondane lokuthuthukisa abensundu phela kanye lana abasakhulayo.
Uhlelo lolu sibili imboni ngani ngokwami ngesikhiwa engathi cosmetic politics, yi-strategy nje esisetshenziswa izanu ukuvalavala nje abantu ukuthi bezame ukuvala izigamba zabo, because sibuza ukuthi kanti why all the time nxa kukusizanu ilizwe abantu bayakhalakhala ngendlala. Kathesi bade kule government of national unity kulobaba uMorgan Tsvangirai, sekungani kungcono ngoba abantu bakade bengani bayathola-thola amasento. Kodwa kathesi nje izanu siphinde yabuyela embusweni, kodwa abantu sebekhalakhala njalo kuyasolisa. So thina mina ngiyabona sibili ukuthi i-problem yi-government yezanu-PF yiyo ehluleka ukuthuthukisa umkhulumi njalo ihlelabo lolo lwe-indigenization. Bone ngani lusoze lusebenze ngoba aluba kasebenza kudala, libone ngani lungasebenza kathesi njalo ngoba futhi sokutheni.
Kuyini okumele kwenziwe eKimberly ngokubona kwakho ukulungisisa umnotho weZimbabwe kanye lezombusazwe ezingamanga kuhle?
Umnotho weZimbabwe vele mbona ngani iproblem ekhona nguhulumende lowo okhona. Nxa kunohulumende ogcwele amasela, otsotsi, oguluva, vele izinto azisoze zafa zatshintsha. Ngoba nanko phela bengaze beyeboleka imali yakhona emazweni, bazayitshontsha abantu bangikhona ngoba ngakhangela ominista abakhona bakhona. Uyathola ukuthi umuntu nguminista kodwa kuthiwa ngumnikazi webhanga, ule onama-building athile nokuthile, unamahhotela amangaka. Kuyasolisa abantu bangikhona bakhona vele ngamasela. Njalo mbone ngani i-solution ekhona sibili ukuthi umhulumende lo ukhona wangcono atshintshe sibili kumbe kube namanye ama-election anganangcono, ngoba vele abantu bangikhona vele bangena ngendlela esolisayo kakhulu sidebeke.
Oko kucina eKimberley mazwi banongathanda ukuwatshiyela abanye ontanga eZimbabwe kumbe mhlawumbe abasemazweni atshiyeneyo njengawe nje useBhilitane.
Mina engifuna ukukhuluma kubontanga abasakhulayo ukuthi asiqakathekiseni ukufunda njalo asibani lolwazi ngezinto ezenzakala elizweni lethu eZimbabwe. IZimbabwe yilizwe elile potential elingayenziyo kodwa abakhokheli abakhona yibo abawona izinto. So njalo ngiya encourage ontanga ukuthi asisebenzeni, asidingeni ulwazi, asisebeni lolwazi and lolo lwazi asilusebenzeni ukuthi siyetshintsha ilizwe lethu leZimbabwe ukuze libe ngcono.
Hayi be kukuhle ukuba lawe kuhlelo Kim Kim, siyabonga kakhulu.
Oh ngiyabonga.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo Kimberley Bebe ofunda ekolishini le Coventry University kweleBhilitane. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Ukuzigqiba ezanamhlanje esikhangele ebezikhokhela. Ukuswelakala kwamandla amagetsi uqhubekela phambili elizweni iningi lisithi liwathola okwamahola ambalwa ebusuku kuphela nsuku zonke. Abantwana ababili phakathi kwabathathu abalimale engozini ebulale umphathisikolo weZimbabwe obekhokhela isikolo se-Indianapolis Junior Academy khonapha eMelika kumaviki amabili edluleyo sebephumile esibhedlela. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. You
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.